abalokhu bevalelwe ngoba uhulumende okhona kasiwe wabantu, uhulumende ozifakileyo wesaba lezithunzi zabantu ke uyazesaba. Lokhu vele kusibisela emuva ngesikhathi sikaSmith ukuthi abantu babebotshwa bengavunyelwa kule nto abayisolayo kabayisoli. Ngoba ukusola ukubuswa kabi kulilungelo lomuntu wonke. Nxa sikhangele ku-21st century nxa kulomuntu osabopha umuntu ngokuthi uthe khona ngibuswa kabi. Kuyinto embi kakhulu le siyibona isenzakala elizweni leZimbabwe.
Ye baba Golide uyazivela lapho uyakhuluma unxuba ukuthi hayi kukhanya ngazani lina liyenza konokho okwakusenziwa ngu-Ian Smith kodwa ngani liyenza ku-West kulo Ian Smith. Ungena khonapho ke Golide.
Unxube olukhuthi lugaja kancane ngoba kaso hulumende obopha abantu bofaka abantu umthetho owabunjwa ngabantu bonke uthi ayi-constitution loku okwavunjwa ngamuntu wonke yikho obopha abantu. Uhulumende ngangeneli yikho bona thakona there are three arms of uhulumende kule judiciary, kule executives, the legislature lapha mina engikhona khona eparliament ngani executive sisho phela upresident lama minister ijudiciary sisho phela imithetho ndaba yena leyo akungenelwana omunye nomunye ubamba okwakhe thina njengelegislator siba overseer siba supervisor ukuthi basebenza kuhle na. So into eqakathekileyo nxa sikhuma ngento enjengazoyaleze eza laba abalokhu bevalelwe okuhle yukuthi kwesi sikhathi lani basakazi ake nidinge abantu be-judiciary service khona ngale ukuthi sizwisise ukuthi kanti vele bona laba abalokhu bevalelwe abanye bephiwe amabheli kuyabe kutheni kusuke wathini ngoba kaninginingi into leyanathi ibheli iphiwa ilama condition. So ungavele wethula icondition leyana. So kusitsho ukuthi next time nxa ubuya usizo kuma phambi kwabo laphana ufuna ukudinga ibheli balalo ilungelo lokukwalela ngenxa yendlela oziphathe ngayo ngamuva le kuyabuya futhi kuzokuhawunta phambili ngayo. So yinto kumele zicace zonalezo singalala kuphunga ukugijimela ukuthi kona yeke uhulumende lokhu uhulumende okwalo ngoba khona okwenzekayo lapha even e-America even e-Britain ungenza into engani sofuna ukuvukela uhulumende wabo uyaboshwa vele akula lizwe elingayekela umuntu efuna ukwenza umathanda endaweni zokubuswa kwelizwe.
Ye uyamuzwa ke uyakhuluma uGolide lapha Ncube ngena baba
izigangi kazibotshwa umnotho welizwe ufile ngecorruption kutshontshwa izimali kazibotshwa imali ziyatshontshwa khonapho kubanjwa izimota zemali zonke lezo zinto labo bantu kababotshwanga kodwa abantu abasukuma bemele intuthuko yokuthi lokho kwenziwe elizweni sibuswa kabi babotshelwa ukuthini wothi ngukorrelate baba nguhulumende nalochuma njengoba usitsho sithi uhulumende ulengatsha ezintathu lolo gatsha lunguhulumende okhuluma ngalo oluyilo lubopha abantu. Iyekelanini ukubopha abantu kungela sizathu sokuthi libabophelane. Ongalivuma abakonile okuyini alifuni kuphikiswa lidingane emaphalamende ngoba nxa lingafuni ukuphikiswa hambani liyehlala ezindlini zenu lisuke kuhulumende. Kumele kubuse umuntu ovumayo ukuqondiswa ngoba lina alisine lazi yonke into. Ipolitics yale kaliyazi lazi ukuvalela abanye ngoba lisesaba ingqondo zabo ezibukali okwedlula ezenu. Umnotho welizwe ufile yikwehluleka kwenu okutshengisa ukuthi liyehluleka nxa sebelichasisela abaliqondisayo bezama ukulivula amehlo selisiyabavalela ejele ukuze lisale linganithwalina le ngqondo eziqondileyo akuqondanga khonoko.
Ye Golide gqiba khonapho.
Hayi uyazama ukuthi amele into yakhe ayimeleyo kodwa njengoba ngishilo mina akula muntu ongapho ngokuvalelwa kungenasizathu njalo akula nto emangalisayo engakhithwa ngakwethimba kumbe ongalivumi labo bebodwa kade ngani bonke abayeni abo obabonesolshamisa abaphandle obabosikhala abaphandle sibephandle baningi abanye abantu abaku-opposition abanye abakhaliphileyo futhi ukudlula konoku kodwa abaphandle into nje ekhona ukuthi kona icala liyembula ingubo lingeni yikho khona okukhona kuphela yikho nihle mina ngafuna ukuthi kona kucujungule indaba leyo asiyicubunguleni silomuntu wakhona ngale emthethweni umdinge baba Mthembu umuntu lo onjani ukwenza ukuthi kona sikhulume into esicace ngayo hasho ukuthi sibonge ukuhlalihlati iganga kwesi sikhathi sikhuluma izinto sesiphonge ukubala nje kuphela kodwa singaba lolwazi ukuthi kona kanti laba abaseleyo kutheni yinto ezasinceda naleyo ukuthi kona sibe sesikwazi ukuthi kona sesidiscasa la sikhuluma izinto enjani ezirelevant njalo izinto ezingekho intangent le-reality.